So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 18 kuMpandula 2022 ngokwesidube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatwa nguMinister of Finance isiwa ePhalamende iyatyontsha.
Omele inkulumane edale lePhalamende uthi kumele bethoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutyontsha imali kahulumende ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers.
Ngokuncane kwakhona kuni okukhona kukhulu okwenye kwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali.
Abasekela ibandla lezanupiefu labo babambe owangaphansi ngodaba lolu.
Isenze ukuthi kuyaqitha ukudla sokuphiwa kwavota bafika hhayi abasakhuluma ngalakhe kakhulu bafika imoto yabesilesifiki badivuna kathathu emoyeni basebethika labasekhaya.
Amalunga ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change athi aphosele intuthu ekhijayo wabotshwa omunye wabo izolo emadolobheni South. Sathilethulela ezemidlalo ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umnumzana kuCacaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kumele badoniswe abakhondisi bamakampani amabili abazame ukutshontsha imali kahulumende ngokhuphula intengo yama-laptops lama-desktop computers. UPhulu uthi abakhondisi benkampani ye-Blinard Investments le-Mid-End Computers and Hardware benze ukuganga okumangalisayo ngokuzama ukuthengisela idale lePhalamende ama-laptops ngemali efika inkulungwane ezilitshumi 9,284 inye ngayinye, njalo lama-desktop computers abiza inkulungwane ezintathu zamadola eMelika inye ngayinye, $3,100. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu nabaqondisi bamakampani la ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. UPhulu uthi kuyethusa okwenziwe ngamakampani la.
Ibona ingazane yakuleqiniso lokhu esikubonayo ukubana iParliamente inike amakampani amabili amathenda. Ithenda ithengisa ikhompyutha eyodwa, ikhompyutha kuphela gezi esikwazi ukuthi ikhompyutha laphana yaba yi-$200 or $300. Ikhompyutha eyodwa ithengiswa nge-$9,000. Ibona ingazane kuyakhombisa ukuthi imali eningi e-allocatwa nguMinister of Finance isiwa ePhalamende iyatyontshwa kithi kayisiyenze umsebenzi wePhalamende ngoba ifika kwenzu still 20 times what the computer intengo yecomputer kuyatshengisa ukuthi ukusela bakhona kukhulu. Ukhangele ukuthi ePhalamende ziningi izinto ezingekhoyo ezingenziwayo. Ama-parliamentarians awana stationary, awana mahofisi kuma-constituents awo awana mahofisi nxa yezePhalamende. Umholo wawo uphansi kakhulu. Imisebenzi yabo effective ngenxa yama-resources. Ukuze ukhangela imali ethethwayo ukuthi inganani kuyinto edanisa kakhulu. Sinethemba ukubana xa sibuyela ePhalamende next week yinto yokuqala esizabuza ngayo sizame ukuthi sijikise ukuthi i-administration yePhalamende ithini, iphendula izithini ngento elishaya.
Ubona ngani kumele kwenziweni kuya phambili ngamathenda zona lakho?
Amathenda akhona lawo indlela eyenziwa ngawo ukuthi aze ayepasa kuzamele ukukhangelisiswe, kuhlolisiswe ukuthi ama-stakeholders akhona abantu abaphathana kulawo mathenda ngabantu abangani, abantu abanjani, njalo ithenda enjalo ipasa njani kungena muntu oke wabuzisisa ukubana ikhompyutha ezile-9,000 kuyabe kuthenda. Ngoba bakhona mhlawumbe abanye abafakele amathenda abanama-price akade e-reasonable kwenziwe njani ngamathenda abo. So ithenda process yonke kuzamele sizame ukuthi kube ne-committee of inquiry ePhalamende ezakhangela konke khona lokho ukuze sithole ukuthi kwenzakale njani into eyinalo nephutha elinjalo khona kulamakhomithi ayezama ukuthenda process esiwafakele ukuthi abone izinto ezinjani. Kodwa singakhonza ukuthi i-Ministry of Finance yona i-Treasury ikukhangelile yakubamba, siyijayela ihlombe ngalokho.
Umnumzana kuCacaphulu umele inkulumane edale lePhalamende, sixoxe laye ekobulawayo. umnumzana Jacob Mthenda usomlomo wedale lepalamende uthi idale leli yilo elimise obekuzanywa ngamakampani la. Kodwa umnumzana George Kuba Matanga umabhalane omkhulu uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende laye uthi nguye omise obekuzanywa ngamakampani omabili. Umnumzana Philip Gawule okubandla kwezanu PF uthe amathe njengabantu abaningi eZimbabwe.
Ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okunye okwedlula khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona kithi kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singethi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingako okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo-9,000. Yikho lapho obona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo imali isithintana izandla khonapho omunye esenikwa layo ukuthi unikile umsebenzi kuthi hhayi yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulumiswana kwathiwa khona wena preza lawo ufake naphana that is besesivuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona and khonoko mina ngivumelana layo uphinde ngisekuvuke efayineni ukuthi xa ethena lokhu akume kungakasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokhu ngokuqala yini ukuthi kube khona njengoba sibona ingani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwa kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha ngethenda ezuzakale ngale pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyemele ivuswa amehlo ikhangele sinihlolisise ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka gips ngendlela enjengayinaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho lapha angale kuze khona athumele i-anti-corruption commission icubungulisise loko benziweyo amathenda la adlulileyo kukhangelwe ukuze kwenqatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entweni zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe loku kithi kumele kume loko kwizinto ngoba uhulumende ulahlekelwa imali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le yokusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshonta ngazo ngensuku zanami.
Ye bakhona abantu abathi uhulumende ungani kalandaba lakho lokho nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende bakhuluma ngokunye okusukwenza kalelizweni wena ungathina ngakhonoko.
Mina kolokho abantu bafika bethi bona uhulumende kalandaba lakho kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kati gipsi kubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe ne-responsibility eyokuthi sikudinisise njengoba kade sikuvumbulula khona okuyinto i-finance u-minister of finance ukubonile khonokho wakumisa kumele kukhangelwe konke gipsi khonokho izinto i-blame ingakungaphongi ublamewa i-government ngoba khonokho kwenziwa ngama-individual abantu abalutshana abathize abakwenzayo ayishiye uhulumende okwenzayo. Kodwa uhulumende kumele ebe lelihlo lendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye eBulawayo. Amalunga ebandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change athi aphoselwe intuthu ehitshayo kwabotshwa omunye wabo izolo eMathabeleland South. Nkosazana Nonhlahlambulotshwa omunye ophatha intambo bebandla leli uthi bakahlanyezwe kabuhlungu ngamapholisa eLegion Mine emhlanganweni wokulungiselela ukhetho nokudinga ukansela omutsha oluzakwenziwa ngomfumfu. Uthi omunye wabo uzamiswa emthethwandaba eGwanda kusasa lapho zethiswa khona icala lokutshutshuzela uDlakela. Sihlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ake sizwe uMamlotshwa ekhuluma ngodaba lolu.
Sithe sifika esikomisini safika amaphenisi ehlumeka ezimbovolo sifika campaign la i-candidate yethu yamaminithi mhlaka 7 lapho elekhethwa khona ku-ward 2 esikomisini emine yaseligini. Sibafice beyi-team ngacabanga yabantu abayi-7 abayisikhombisa bethwele ama-rifles bethwele lama-tiergas.
Kwenzakaleni selibabonile kwalaba bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma sebayingezi asibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingathi. Safika sakhulumisana lo member in charge we-finance ukuthiwa ngubharibhari ngiyamile ukuthi kuba ifuthi number ukuthiwa uparipari samkhazele ukuthi nxa ungenakwazi kule election mhlaka 22 kuzavota khona amakansila uthindiso ngwenya omele ibandla le-citizens coalition for change unemvumo yokuhlangana nabantu njalo akhankaza nxa kade ibharibhari ingakwazi. Hhayi, kasisambe ukukhuluma lati kakhulu bavele bakha nje ingabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabaningi nje kade bealutshwane wabo ungaso njenganomkhulu njalo bangaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke baqhubeka sadresa abantu ngabona kwe-30 minutes kuthe singakaqedi bafika basebethithi abantu badispese bethethe leyo mbhobho badispesa ngokunjalo abantu kodwa sasesithi hhayi bengayikhathani ngoba bekuhlethiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda sithenje sithi umuntu aqhethe ukudla nokuphiwe kwavota bafika hhayi abasakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabisilespidi badubula kathathu emoyeni basebejika la mathilekhaya.
Sizokuthoke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabotshwa kuhambe njani?
Ye, mina ngihithwe intuthu kakhulu ngagijimisela esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika ngigcile ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa nge-Graydon B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni u-Sanekson bathi sebemthisha bembamusa egwanda sikhuluma ngisendleleni yegwanda isuke esaliseni kuthiwa bamthatha under imopha kuleyo and order.
Kuthiwa bamthathelani ngakhonokho?
Bathi nguye okhozele udlakela lelo kade lukhona izeka.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike bezokwaba lo dlakela?
Bekungela dlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe basebefika nje bedubula kathathu emoyeni ephasamatikas balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yelijimmine yindawo elezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo egogo nabomama kodwa lokhu bakuthiwa indiva amapolisa besenza benjalo bephuselayo matikas.
Ndikela khuluma labo sokwenzakele kunalokhu kumbe libaleke abanye benu bathwalelwe ezibhedlela singakhuluma ngalabo futhi.
Ngibalandile esanetini sisiyacela incwadi yokuthi si-attende esibhedlela bafika basinika basesileya i-charge ye-assault against yena umember in-charge ubharibhari ngoba ngiyesa ku-order yokuthi abantu bathelwe ngetiye khasi. Nabazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume layo khanye bengumuntu olobuntu sibili naye khanye indaba leyo ibingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapolisa?
Ye, sesibophisa amapolisa ngoba besiyi-crowd nje ipisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho esanyeseni bekuyi-crowd yezanu ikadinsili ngoba kade hosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-attende babuye bazosukela abantu behlezi ku-meeting e-private.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga lebandla le-CCC sixoxe laye ekoBulawayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo isithe gwaqa kwele Bhrithani esililweni sendlovukazi uQueen Elizabeth II uzancwatshwa kusasa. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ngomunye walabo asebefikile eLondon. Asebefike eLondon bahambe eLancaster House ukuyakhalela umndeni wendlovukazi. Abakubutho lakwele Ukraine eBakhmut bathi kungani balwisana lezibotshwa kanye leziqhiwi hathi ibutho lakwele Russia. Bathi inkampani ye-Wagner Group yethekeleleyo intshilongo eziningi kwele Russia ithembisa ukuba bonke abazakuya kwele Ukraine bazakhululwa okusemthethweni. Ucwaningo osanda ukwenziwa kwele South Africa kuveza ukuba abasanda ukugqiba izifundo emakolijini bathi sebefisa ukuya kwamanye amazwe bathi sebekhathele ngokwenzakala kwele South Africa. Thank you. Soki sikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi bomandla.
Usigaba samasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sixoxa ngokwenzakala kule Bhilitane. Ukujone indlovukazi uQueen Elizabeth II uzonqotshwa kusasa emathuneni abakhokho bakhe. Xoxa lomnumzana uMqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Magonya emsakazweni. Ubona njani okwenzakala kule Bhilitane ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi?
Ngilethemba lokuthi lathi njengabantu abansundu. Ikakhulu thina amahlabezulu siyakubona ukuqakatheka kokuthi abantu begcine isiko labo begcine lemkhuba yabo ukwenza ukuthi belondoloze ubuyibo babo ngoba khonokho kwenziwa ngamangisi namhlanje lapha lusiko lwabo luqondileyo ncanja sokuthi lathi ngakuthiwa siyekele ukuba ngothathekile silondolozo kwethu sikulandele njengoba kunjalo uzabona abantu abaningi labo bezizwa bengabantu abalezivindi zokuthi ezifananise lathi. So yisiko lwamangisi lonolo uyabona nje le mkhuba yakhona bengikhangele lapha begcoba uKing Charles lapha VII ubone nje ukuthi hayi abantu laba isiko labo imkhuba yabo bakulondolozile singeza khona apha sibe baningi abantu bokuza kuleli lizwe senzeni singasifuna ukuthi sizibandakanise labo sifane labo kodwa eqinisweni imkhuba lesiko lakibo bakugcinile lapho singafana labo khona siyabe sesiya kuChristianity kureligion yabo kodwa imvelaphi yabo uyazibonela nje la ukuthi hayi abantu laba balondolozile imvelaphi yabo kuyajabulisa ukubona okwenzakala lapha mfoka Mthembu.
Isidumbu sendlovukazi sifakwe emphakathini lapho oyisibuka khona ngoZulu kambe kulungile konke lokho?
Ye uzakhumbula nxa kuyukuthi uke wakhula lamakhehla mfoka Mthembu. Kwathi mhlazana intabi khotheme ngikhuluma ngenkosi uMzilikazi nxa abadala belandisa imkhuba eyakhutshwayo ikakhulu ikhokhelwa libutho lenqama ekaSomhlolo uMathema lapho inkosi okuzwakala yaphelela khona into zakhona ziyafana xathi nokunye esasukuzwa ngobaba mkhulu esikubona lapha mfoka Mthembu. So akusinto ukuthi siyayiqabuka thina ikakhulu abohlanga yinto esikwaziyo ukuthi kuvele kumele kube njalo
siba ngamafutshane khonapho-ke Magoli
ngiyabona sibili baningi abantu bakithi abamtshengisela ukungaphathiseki kahle ngendlela Britain eyaphatha ngayo amazwe abantu abansundu lamanye amazwe ayekade incindezelwe ayikhulunazwe yi-Britain kodwa-ke into engiyicelayo mina bengicela ukuthi ngalesi sikhathi indlovukazi ikhotheme kuningi esikhuluna ngakho ake simeni kancane siza kuthi-ke ngemva kokubana nxa esethe wabekwa sizayisungula kwingxoxiswano yethu yokuthi sisole sichothoze imandi esingathi yakudimanda kodwa okwakathesi ake sinikeni amangisi ithuba bebe ngabantu abazalungiselela ukuthi indlovukazi yebekwa beyikhalele ngendlela yabo lathi nje abantu bokuza lapha senze kulokhu kumele sikwenze ngoba phela sikwabo la
siwuqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje besixoxa lomnumzana uMqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu salethulela olunye njalo udaba ngeviki ezayo
ayawutshela bathi salulandela
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo bathandekayo enkosini. Siloko siyiphethe indaba yethu yokukhunjulwa kwalabo esingababoni ngamehlo kuyikuthi abakho phakathi kwethu ngaleso sikhathi kumbe sebedlula emhlabeni. Lithi iBhayibhile abesibale khona sitina sizaphinda njalo izaga 10 verse 7 ukukhunjulwa kolungileyo kusekile khepha igama lababi liyabola. Sikhulume ngokulunga komuntu kanti lokubola lakho kungaphakathi komuntu ngoba nxa kuthiwa igama lababi liyabola kutho ukuthi kulamagama atshiyeneyo, amagama enyanyisayo enza izinto ezifaniswa lento ebolileyo enyanyekayo. Yikho kuthiwa igama lababi liyabola. Kutsho ukuthi nxa sesiqhathanisa labalungileyo, bakhona babi ababi bonabo abenza izinto bazikholise izimbi. Ufica abantu behlezi beqoxa beceba amacebo bekhanda amacebo okwenza ububi. Yibonabo abathi umuntu azitshela ukuthi bazangibona mina kangenziwa njalo, esenza izinto ezimbi, uyazihlukumeza la ngaphakathi nxa ecabanga ukwenza ububi. Nxa kusemndenini bakhona abantwana abenza ububi abayisinengiso, abayisiqalekiso emndenini yakubo. Ufice umntwana esenza into esingathi iyahlola, kanti-ke lapho asuka khona engxenye umndeni wakubo waziwa njengabantu abalungileyo, yena akhethe ukwenza ububi nje, aphendulele abazali eceleni, azenzele umathanda, ugciniwe ungaphansi kwabazali, uloyise lonina. Phela ngesintu uyihlo lonyoko ayisibo laba kuzala kuphela, kodwa yilaba abayintanga yabazali bakho. Kodwa ufice esenza ezinye izinto ezimbi nebizo lakhe, uthi nxa abantu bekhuluma ngaye uze besithi laye lowana. Kanti asobantwana bodwa, labantu abadala. Njengoba ngake ngitsho, bakhona abantu abadala ngama-birth certificate, kanti eqinisweni wenza izibozi zodwa. Angagqoka amasudu athini, kodwa ingaphakathi yakhe yiye ebolileyo. Igama lodwa kalibibi, kodwa ke igama uyalingcolisa lawe elakho. Bakhona abantu asebeze bebizwa ngobubi bezenzo abazenzayo, amabizo abo kalasakhulunywa. Umuntu nxa enguThabani kodwa esaziwa ngobusela, kuyathiwa isela lakozibani. Abanye nxa ukhuluma ngabo, lowo ukhuluma ngalwana wenhlamba, ukhuluma ngalwana ongahloniphiyo, ukhuluma ngalwana oxabanisa abantu, ixoki leliyana elingakholisi ukuthi abantu bahlaliseke. Igama lababi liyabola, liyanye okuyikuthi labo abanenhliziyo lezenzo ezimbi bayinyanyisa. Izenzo zabo kazikhwabitheki. Nxa zingakhwabitheki emphakathini, pho-ke phambi kaNkulunkulu zinjani? Abantu kabafunde ukuthi imiphefumulo yabo lenhliziyo zabo bazihambise ku-dry cleaner kamoya, umoya kaNkulunkulu bahlanze, bame eqinisweni ukuze bakhunjulwe ngendlela ezakuba yisibusiso kwabantu. Asiyikhuleke Thixo engcwele, sikhuphe ebubini usiqondise ekukhanyeni kokulunga kwakho, sibe isibusiso kulabo esihlala labo. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yey, kuza batsha lamhla sikhona ngale ke ePlumtree lapho esifoka khona lo Lazarus Ngwenya kuhlelo lwezinkomo azibuye emaseleni inkomo zethu. Kunjani Ngwenya?
Siyaphila mtakisini kanina.
Nosiphile kakhulu, kunjani konapho?
Siyaphila baba.
Ye, akusitshele ngohlelo lolu eselilalo ukuthi luhamba njani.
Sinehlelo lapha esilihlanganise njengabafuni nabakhi oluthi zibuye emaseleni iy'nkomo zethu. Okwenze saba nalelo hlelo ukuthi sinenkinga yokwabela imfuyo kakhulu endaweni yaseMangwe neyaseNokheni, noma ngithi kuMangwe and Matobo. Sinenkinga mpela imfuyo yethu iyathatha lapha izisela wena, noma ngithi amasela nje. Siyazama lokho ukuthi siyilandelele imfuyo njengabafuyi, noma ngithi njengabalimi, kodwa noma sesithi siyayithola imfuyo siba nenkinga yokusizwa kakhulu ngamapholisa. Izigebengu noma sesiyitholile sayilandelela iy'nkomo sayithatha sayise emapholiseni, sibuye sithole futhi ukuthi iy'gebengu amapholisa ayayidedela nasenkantolo, futhi ziphinde iy'nkantolo zibadedele laba bantu bebe besintshontshela imfuyo, obufakazi bonke esilidingayo bukhona. Yile nkinga ngempela ngempela esibhekane nayo. Sesizosazama ukuthi siqoqe iy'nduna zasemadoko nezasemangwe ukuthi mabenze umfela ndawonye ba benze okungathiwa petition bayise lapha kuma head of department, for instance yabo DA or provincial magistrate or national magistrate, ukuthi sinenkinga yokubela imfuyo kube iy'ngalo zomthetho zibe zingasizi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele zisize ngayo. Yile nkinga esibhekane nayo kwamanje.
Yes, sizokuthiwa-ke zikhona ezinye ezitholakale zisebhalwini yokuhambe njani.
Kusho ukuthi ngempela okwenzakalayo abafowethu uma bethi bayintshontsha la iy'nkomo zithi kakhulu sizithola emngeleni wasebuswana bayintshontsha bese beyifaka emfuleni. Nanku umfula obizwa ngokuthi ngumkhwebani endaweni eshukanisa iZimbabwe neBotswana lapha ngakompoweni bazifihla kulezo ndawo kwakungamapulazi amabhulu akudala futhi kunamandlela lapho.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Lazarus Ngwenya khonangapho-ke ePlumtree. Ye, sike singene kwezemidlalo kunamanje lapho-ke asephumile kunkezo yeChibugu amaqembu athele Highlanders leDimbare Dynamos.
Highlanders liphelelwe ngumphako kumncintiswano weChibugu Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyaye likwenziwe ngelebulawayo Chiefs namhla emini. Ekhuluma emaphethelweni yomdlalo, umsekeli kamqeqeshi webulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshayele ihlombe yabafana bakhe.
Yimpumela enkulu kakhulu leyo, njalo abafana badlale kuhle kakhulu, njalo badlale ngokuzimisela okukhulu. Nxa singaqhubekela phambili sidlala ngendlela esidlale ngayo namhla, singaya khashana njengeqembu.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito uvumile ukuba namhla iqembu lakhe likhulelwe ngeleChiefs.
So congratulations to Bolai, of course.
Sibachayela ihlombe abeqembu lebulawayo Chiefs. Yebo, kambe sidanyile ngempumela njengoba singadlalanga kuhle. Asazi kumbe abafana abasuke bethuswa yikuba sidlalela inkezo, kodwa akula esingakwenza ngaphandle kokuba siqhubekele phambili, sizame ukuba siqede sisesimeni esihle kumncintiswano weligi.
Usuhlele iqembu lebulawayo Chiefs ngukapteni walo uMarvin Mkolo, yena ulitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Zombili iHighlanders ebulawayo Chiefs ziphutshe umdlalo sezisilela ngomdlalo oyedwa ngemva kokuba Aubrey Chirinda kanye loPeter Muduwa betshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leChiefs selidlulele kusigaba sesemifinal ndawonye lamaqembu abalisayele FC Platinum, eleBlack Rhinos kanye leHerentals. Iqembu leFC Platinum linqobe leDynamos nge-4-2 ngemva kokuchaywa kwembekwa, ikanti leBlack Rhinos linqobe leChicken Inn nge-10-9 lakho futhi ngemva kokuchaywa kwembekwa. Nansi impumela eminye imidlalo edlalwe namhla kweleNgilandi. Iqembu leBrentford linqotshwe nge-3-0 leArsenal, kuthi iqembu leEverton lona linqobe leWest Ham nge-1-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liqale kuhle umkhankaso walo kumncintiswano we-ICC Women's 2020 World Cup Qualifier, njengoba linqobele Papua New Guinea ngama-wickets ayi-9-2 namhla emini. Iqembu lePapua New Guinea yilo liqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angama-92.3 kuma-overs angu-17.5. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lafikisa amaranzi angama-92.6 kuma-overs angu-18.1. Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kakhulu ngemva kokubuthelela amaranzi angama-33. Iqembu leZimbabwe likusasa ka-Group B njalo kusasa ngomvulo zadibana leThailand, kuthi ngolwesithathu lidlalele leUnited Arab Emirates. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B okudlalwe namhla, iqembu leThailand linqobe leUnited Arab Emirates ngama-wickets ayisikhombisa. Yimilejile-7 kobulawayo ngujoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lamhlanje, wothi sikhangele besilazo omele inkulumane ejele lephalamende uthi kumele bathonise abaqondisi bamakampani abeke befuna ukutshontsha imali karhulumente ngendlela eziphansi. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo uGibbs Dube. Singakasuki khonapho-ke kwezinye iindaba kade zikhokhela, abasekeli bebandla leZANU-PF labo bathi babambewa ngaphansi ngenxa yokuthi ama-computers la kade efakwe intengo ephezu kakhulu. Kuzobuya-ke amalunga ebandla eliphikisayo le-CCSD bathi baphoselwe intuthu ehiqishayo ngomunye wabo wabotshwa. Mokif Dube lowo olivalisayo silalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.